Isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu. Isimo sokuhlanzeka koBulawayo kasimanga kuhle. Amanzi kawakho. Abantu bayahlupheka. Abantu bahlezi njalo nje besezikotshweni bedinga amanzi. Lokhu manje sokusenza ukuthi khona imizamo eyokuthi sehlise ukuthelelwana kwegciwani ingasebenzi kahle ngoba i-social distancing lokugeza izandla konke okufunwa yi-corona akusenzakali ngoba abantu abalamanzi, abantu batshone ezikotshweni bebuthene, abantu lokuthi bagqoke ama-maski sokusiba nzima sivile. Le ndlela lezi zokuvikela lo mkhuhlane kukhanya ukuthi khona hayi abantu abaningi abasazilandela, abantu abaningi abasagqoka ama-maski, abantu abaningi abalayo indlela yokuthi bageze, abantu abaningi abalayo indlela nje yokuthi bangazihlanza.
Amanzi la ayenela yini izakhamizi zonke elibanikileyo elokitshini elilodwa abasebenzisa isikhathi esingakanani? Njalo liyaphindela yini elokitshini elifanayo kumbe liyabe selisiya kwelinye?
Amanzi esiwanikeza abantu ngeke ngithi mina ayenela. Kodwa-ke isikhathi la ngesikhathi njengoba siyabe sifikile kule ndaba esiyabe sifike kuyo, abantu abaningi sibili bayathola amanzi. Sathi thina umuzi munye ngamunye nxa ungathola 100 liters eyamanzi, lowo muzi sicabanga ukuthi khona la ungahlala amalanga amabili, amathathu, amane, amahlanu ulokhu unawo lawo amanzi, bekwazi ukugeza laba izandla, bekwazi ukugeza imizimba yabo, bekwazi ukuthi khona bapheke, bekwazi ukuthi banathe lawo manzi. Siyaqhubeka ngalo umsebenzi, singena kumalokithi linye ngalinye. Kodwa konke lokhu sikwenza siqondiswa yi-council ngoba thina umsebenzi wethu ngokuthi sithenge sihaye ibhawuza. Xa sesihaye ibhawuza sesiphiwa amanzi yi-council. I-council ke yiyo futhi esisiqondisa ngoba yona isazi ukuthi endaweni enje yikho kulo hlupho khona lwamanzi. Kwezinye indawo sesike sabuyela sivile kodwa esikhathini esiningi siyabe lokhu sidlula sisiya kwamanye amalokithi. Njalo futhi sibe sikhangele kakhulu kazi ngakhangela kathi sibe sikhangele ebadaleni abanjengabasentembeni, abantwana eThembiso, konke ngalesifikile. Loba nje umsebenzi wethu kade siwukhangelela ukuthi siwugqibe kathesi nxa kuqala izulu. Yikho lapho esizawugqiba khona. Kodwa kathesi njengobona lingekho sisaqhubeka lokho esinikeza abantu bakithi amanzi ukuze abantu bakithi baphephe kuwona lo mkhuhlane, ukuze abantu bakithi sithi mitigate ama-chances zabo awokuthi bathole yona lo mkhuhlane.